So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Azomuhle falamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhlaka 20 kunhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC eleNational Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani liqinile seliphumile manje akula ongabe esesele kumangala ukuthi ilize liya leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lweRTGS dollars siqhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa ledollar leMelika.
Asazi ukuthi iziphi zizakufika ngaphi. Ukusimusisa ukuhla engcenye 1 is 100 asazi. So kuye service asibili.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqakathekiswa ezikolo. Namhlanje siqhubeka sixoxa lo mnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Bathi kwaliwa khona okuzwayo umuntu sehulungu lephezulu kwi-National NDS kusiza ngapha ukuthi ngoyo kusiza phansi la. So izaphu yiyo elwayo e-National NDS. Zange ngifike e-National NDS aphele ngale mpumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC eleNational Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele cabinet kumbe ishadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla leMDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Lo mnumzana Elias Mudzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla leMDC uChamisa ulamandla okukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano weCongress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolo daba.
Abantu abatsha kuhlanganisela uAdvocate Mahere ongusekretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president uKomichi usengene usebenzela ku-directorate ye-ofisini kapresident uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah, kungene u-Honorable Daniel Molokele, siyamazi ukuthi nguwe wange, ube ngu-former vice president we-Zimbabwe National Students Union ezinasu, njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe e-parliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba, uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambalana ngi-confidence ekulu njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angena nalo uhulumende elincedise ukuthi ilizwe liphumelele sekakahle. Ngibona ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje, ukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabela lokho kwenziwe President Chamisa xaxakala amabizo lawa awafake ku ezikhondleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezulu kwalokho, ungathini ngaleyo mbono?
Akulazikhundla eziphezu kwezinye kubandla le-MDC, uPresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo bale misebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, ngibona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba ngumsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelela ukuthi uPresident Nelson Chamisa usezimisele ukuthi sibange sitshe sesingena kuso sesizoqhubi ilizwe selise phambili, sincedisane nezwekazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswe kakahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembe elingaliqinile seliphumile manje, akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseLondon. Ngameli Emerson Mnangagwa okule Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle lelemelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende welemelika umnumzana Thibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka wonalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisitshiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakale ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji khuluma okunye, umthulincube khuluma okunye ukuthi how will they provide the solution. So asazi ukuthi rate izakufika ngaphi. Ikhisimuthi sizakudla engxenye 1:100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokhu Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, bayabe lokhu bengathola ama RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama US dollar or other currencies. So I trying to lose a value. I'm RTGS lower. The other matter cause a lack of confidence. As you can see, I'm a policy makers were to buy change I'm a policy every month. So I will have certainty who market. 1 month bad still would I our late currency enter next month the change mob is getting a new currency. So I would have more confidence who would see what will happen from 1 month to the next month with the current policymakers as love. So into lazy combined they are undermining the currency yet. You could wanna look is see. So no matter let currency enter is a land the same process as this one and previous currencies before this as far as I'm there.
Uhulumende uthi inflation isifike ku 97.85%. Oke waba ngumphathi ntambo ezemali umnumzana Tendai Biti uthi inflation ikubo 500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Hank ingcwethi kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele. Yena uthi inflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga lawo wakhulumela ngoba it depends ngema calculations akho and all these individuals basebenzisa ama methodology atshiyeneyo. I-RBZ ile methodology yayo which is what produces ama figures law of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifiga ngiyakhangela estratini uthi yini okwenzakalayo ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakutshengisa i-price inflation ukuthi ihamba njani and from there you can also see le rate lethu ukuthi litshintsha njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than i-97% leyo.
Alo ke ngumnumzana Kelvin Manduna ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu ze-PhD e-Howard University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Iningi lezalwane zeZimbabwe eselihlala kwele Bhilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyiyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBhilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye nokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ngenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga khona manje ngihlalele ngilabantu abami bathathu.
Umnumzana Themba Joe omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBhilitane umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukele kakuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengilemuli yami khonapha ngathatha unkosikazi ngwase-Uganda sesilabantwana bangu-4.
Unkosikazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBhilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele Bhilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-APD yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Noma nje ungayisibo bonke yabacela wophepheli yabahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhena lakho okwabenza babaleke elizweni, lawe uhle ubone ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwayo ibunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngamayuthi ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela itikethi hamba ngayo kwale UK. Bangifike UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right, ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke kwazi ukuthi impilo yami iyakuphi, bengizoba nje into or bengizothiwa kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele Ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana, sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo wabacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama langu ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela iNatfarm, umnumzana Newman Madzikwa, utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo umnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zabalaleli bethu, lina ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba bafana abafundileyo sekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions but liqotshwa ukuthi qotshwe ukuthi asiproduce njenge-country. Siyenza ukuthenga i-foreign currency, iqotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Kufuze afundiswe ngabantu be-ZANU-PF ukuthi eZimbabwe kufuze sithengiswe lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
I-Studio 7 wasakazi ngiyabingelela, sicela ukuthi lathi masifakile phela ama-recordings ethu bantu benkosi lowavule ngoba lowavuli siyafaka lezijule sebesilalele kodwa singawezwa egalo. Ngingumandla enkosi ngibele eBotswana nangikesh ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje. Kube le mali yakithi nje kumenxa ukuthi ungameli kakwanisa abeke intambo phansi anikeze abanye abakwanisayo ngoba thina lathi akukho mnandi kwamanye amazwe sitezi khona kwele Botswana kunzima ayifo ukuthi kulula usezekwana ibonakala ibonakala nzima uma uthi usasebenza subaleka futhi.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani nonke? Hayi bantu bakithi, sibonile izwe liyoka lishona liziya phansi bantu bakithi. Hayi imbakwa kuna kufika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo abantu bakithi. Mina ngakho ngeke sithi ngumongameli ngoba ungcole kwayena okokuqala, ungcolile kwayena, ulisela, ungumbulali. So ilizwe lizwe kuba nobubelo kanjani yena, inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba umuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oclean at least kube kungcono. Manje kokuqala nguye umbulali. So into enjalo abantu bakithi iba nzima kakhulu. And umuntu oqala nokusela nguye otshontshayo futhi. Barishi labantu bezanti eflaba and batshontshela batshontsha imali yonke ezweni, bayithatha yonke bayihuqule nje yonke bayifake endlini zabo. Hhayi mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani, bazalwa ngubani. Abantu baze befane bonke kungela ukuthi lo uzoba ngcono, befane nje bevumelana into eyodwa. Bheke ukuthi Zimbabwe ukuthi manje ilizwe liyatshona lelo. Bona bafika badaye manje sekubonakala lapho esiya khona. Siyabona libonakala litshona lesiya phansi tile mina babebhizi lesho njalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu baya bayinyanya vele, abafuna abantu ababanyanya babazonda okukawulela kochuma labo babatshiya linyanya madoda. Noma liphezi livula imilomo lenuka njengenyoka la. Siyalizonda madoda silithande nje ukuthi likhulu umuntu ezela ngqondo emphakathini. Lifundisane ingane. Litshotsha abantwana lidibeku likhulile kuphi abantu babethu. Abantu bangcono ngoba vele bafulaa bahamba phezulu njengenyoni. Itabethu wayekuphi madoda? Azi inhliziyo zethu zibuhlungu akuyicayekaba sithukane siyabonga abalalela. Kodwa zamani madoda umcabanga kahle. Uchuma licabaye kahle likhulu umuntu elengqondo madoda. Selikhulile. Siyabonga abalaleli banithanda lonke, nithanda lonke emahlaba ezulu.
Hayi thina sibe nokuba ngconywana kodwa sikala abantu bakithi ngelizwe. Into ezenzakala elizweni abantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi sivuke kanjani, zibele kanjani, zishone kanjani. Into esenza sibe siloka sidike sikhuluma nana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi. Akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo. Sizwa sinosizi kakhulu mawuzele kuyahlela mpela ukudeshi manje sisi bethu kuna magesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sisidla phansi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe. Hayi sithole nzima abantu bakithi loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyazithandela apa bafowethu bashonele egangeni siwa kuzisa ubuhlungu abantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya sisixoshela izulu.
Abasale banani balaleli nabasakazi ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owasemanama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa okuyimbali evele ifihliwe yavele yafihla ukuthi ingayazakali ingabi khona ingasakazwa noma yikuphi womsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga uStudio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko abezekuvuyo uviyo nezipra nezaphu. Ngiliqhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lwethu nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi siyabonga Zulu kandaba elisithumele imilayezelo yenu ngeWhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo. Sixoxa lohalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu.
so abantu bebizwe lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bematerialand sawa sosilindiza lakujz small akula ndawo engalamuntu ebhinga kulabo umntanga ensona so ibizwe lonke lezinabantu kuzapha zange kube yinto futhoni yangancane nemhluzo ngancane njalo ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo sehurungule phezulu emashonaland west kusiza ngapha kubuthi ngoye kusiza phansi la so izapho yiyo elwayo emashonaland west zange zange ngifike emashonaland west aphelela lempumala so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izapho yazange ibe yinto ematerialand yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izapho yayilibandla lematerialand njalo ilokhu libandla lematerialand kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonaland bazame ukuthi ukuthi izapho yasemashonaland and then okunye of course ukuthi abantu bematerialand babebaningi kuthi ngoba bequma lapha besiye ezihambele quma ifolo babebaningi njengesiqukalekeleko kodwa-ke labemashonaland babebaningi tothe-extent ukuthi unongo ngalona abaqina beningi ikhomanda ye-army bathenga i-vit and baningi abanye bayengisiso staff uvitra wayengwemashonaland abantu abaningi abezitra top level babevele emashonaland babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni beyotshayele ukuthi inkunguvela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzapho abemathebeleni kuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonaland west ababebezii lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonaland izapho iqine emathebeleni ayisiko iqiniso lakhona ngoba kudala thina sasisakhula siyizapho sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zapho evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona kudingi kwavela kubowawa sasiwathola emashonaland iza ngapha kobulawayo kude yazayerani unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uzumdilize kumele umenzi umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi unkomo ngisazazibawo umuntu owenziyisaza kubaleka ekhaya umuntu onjani ngoba unkomo owaphuma ebaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besiqinisazazibawo kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala engilande kweminyaka ngokalungisa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu ababefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisazazibawo
lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani indlela isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni ntambama ngo-half past 7 kumbe kusasa ngo-half past 6 ekuseni.